kulandela angu-4 azaba ngemande futhi e-Cholochinos. Ngemande futhi ngokufana nayo sile Marali azaqala eGwanda Central aze ayephela ngolwesine. La Marali azaba ngu-14. Wonke la Marali engikhuluma ngawo eGwanda Central e-Cholochinos asekhiwe ngamapholisa.
Sake salizwa lisithi lina abantu bawuthanda umbiko wenu okuthi likhangele kakhulu okwenzakala ezigabeni zabo nokubahluphayo bengakhangela okwenzakala kwezinye izigaba zelizwe. Lokho kunjalo yini?
Kuyajabulisa kakhulu dadewethu indlela abantu abasamukela ngayo emakhaya. Umbuzo omkhulu abasibuza wona, izabelo zonke sezizihambile, bathi kanti thina bantu babizele lingaphi, ngoba kusukela ngo-8 kuzofika namhlanje asikazezwa abantu abakhuluma iqiniso njalo benela ebekhuluma ngokumela izinto ezibahluphayo. Sinanzelela ukuthi indaba enkulu kakhulu kwelikamthakazi ehlupha abantu indaba yokuthathelwa imisebenzi kwayo, ugoqela ukuthi ezikolweni amatitshala amaningi afundise isikolo kusiya kwi-grade yaphansi kubo-ECD ye-primary school kufundisa abantu bokuza bevela kwezinye indawo. Abadala bayakhala ngokuthi into leyo kudala siyikhangele isonakala, siswele ukuthi ngubani ozasincedisa. Kuye futhi lasezindaweni zemisebenzi ezigoqela emahofisini kahulumende naku-private sector, abadala bathi akula enye i-political party efike yama laphana egcekeni yasimela yaveza ukuthi abasiqilibezelayo ngabantu abavela kwezinye indawo, ikakhulu abavela emashonaland, bezosithathela imisebenzi yethu. So ngokunjalo abantu bayasithakazelela kakhulu, bathi thina siyithi kuphela abantu abakhuluma nezinto ezilekusasa labo. Laba abanye bababona u-MDC bengena ephalamenti, bababona u-ZANU-PF kodwa kabazange bababone babezwa bakhuluma ngokubalungisela inhlupho zabo. Osokwenze bananzelela ukuthi inhlupho zabo zonke ababhekane lazo zivela khona le-Harare, siphethwe ngamabandla avela khona le-Harare.
Kodwa sesikhuluma ngenani labantu abangalivotela lanxa bethanda umbiko wenu, labo-ke abakhanya bethakazelela kakhulu uMnumzana Chamisa lo mongameli Mnangagwa, okubonakala ingani yibo abaningi. Lina lingaphi khona?
Ngiyabonga dadewethu. Abantu akusoqinisa ukuthi bayamthakazelela uChamisa. Kulusizo ukuthi nje emakhaya ababoni okwenzakala kubomabonakude. Ngabona abantu abathanda iqiniso bazibonele uChamisa ewumana ku-BBC Hard Talk ekhuluma izinto ezingamanga. Engikusho ukuthi uyabe uyisiwula, ungaba ngumuntu othuzathabele ukuthi uChamisa uzakusa emadlebeni aluhlaza. Esikunanzela ukuthi uChamisa kashiyananga layo i-ZANU-PF leyi eliphethe igqila abantu ngamanga, ingalazo izinto ezanceda ngazo abantu ngela kusasa labo. Ngakwenikele uMnangagwa akathakazelelwa ngitsho emathekeleleni lasemihlenzi, abantu bonke jikelele bayakwazi ukuthi uMnangagwa ungomunye wabantu abaphatheka kakhulu kumbhuqazo wegugurawundi ka-1982-1987. Abamkhumbula kakhulu ngenkulumo yakhe ayikhuluma esethizane le-Folosi zaka-Formas 1984 esithe nena abantu bakomthwakazi bemathekeleni bangamahubo bafuna i-DTT ukuze babulaye bephele. Ngokunjalo abantu abandlula 55 bavuka besile bebulewe indawo elubhani. So ngokunjalo akusokuqinisa ukuthi uMnangagwa abantu bayamthakazelela, naye ungomunye nje oziphuphelayo okhuluma izinto ezingeke zanceda kakhulu abantu bakomthakazi. Bonke bayazifananela loChamisa, ipolitiki yabo ngiyamanga, ayilandi esizwe sakithi kodwa ayilandi abakibo khona leMpumalanga.
So kulamabandla amaningi, lizaxhasana yini lamanye amabandla kumbe libona ingani lizathola amavoti amaningi lizimele?
Abantu bemathikeleleni bayahlupha ngoba bavota beyibhlokhu. Bananzelela ukuthi ngoye-2000 i-MDC ingazakali, bayivotela abantu betshengisela ukuthi bona vele kabakazi bavotele iZANU, kabakazi basapote iZANU-PF. Into kungasho ukuthi bayayithanda kusukela u-10 June wa-last year kuzofika namhlanje. Ngabona amarali esesiwenzile ayedlula 120. Abadala bayasela ukuthi hhayi, thina ku-MDC sasifunga ucashisa amakhanda ngoba kwakungekho kwakithi. Njengakathesi selivelile lasibonisa indlela, lasikhomba ukuthi hhayi, okuhle kumele sikwenze yilokhu. Ngokunjalo bayasithembisa ukuthi bazasisekela ngendlela ekhethekileyo. Ngisilandaba thina lokuthi amabandla amangaki, ukuthi kule ZANU kule-MDC ezingaki, lawaphi amanye amabandla thina sikwazi ukuthi imessage esiyithole kathesi iyo imessage lempilo kakhulu ethakazelelwa ngabantu abasezakelweni kakhulu emakhaya, ogogo labokhulu, ngoba yibo abasihlola ubunzima, yibo ababona okukhulu kulethwa yigugurawundi ngebandla leZANU-P F. Kanti bayasho futhi ukuthi i-MDC selokhu yaba khona kumnyaka engu-18 edlulileyo, akulanto eluncedo ebayenzele khona, ogoqela ukuthi lama-NP onala akade khona amanye bawacina mzwana bewavotela sebezowabona kathesi ngoba sefuna ukuthi babuyele futhi ezikhundleni. Elami elokugcina yokuthi ayisizwe sikamthakazi kasike sime sizethembe sekele ukuba ngothathekile imota zabo. Laba bantu bayafanana bonke, awukhathalekile ngoChamisa, awukhathalekile ngoMnangagwa, awukhathalekile ngoMayinjuru. Abathatha thina besenze esingathi ngesilungu ngama-second class citizens, ukuthi thina entweni yonke kumele sibe yinsila, bona babe ngamakhanda. Kodwa sinanzelele ukuthi ekubeni ngamakhanda kwabo bonke bayavoxa, kanti ubukhokheli ababuphiwanga. Asiya la mazwi ebantwini bakithi ukuthi sisonke sibambene, singumthwakazi, sizakulungisa obekade konakele.